Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akusilo qiniso okukhulunywa ligqwetha umnumzana Kudzai Gadzere owephuka ingalo ngesikhathi ezama kumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14.
Uhlupho eZimbabwe yukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana.
Omunye owesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokijini lentumbane uyalandula icala aletheswayo.
Amapholisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye amacolleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse.
Ukudaba luphathelane lezokhetho lamhlanje sihlaziya umumo owezombusazwe silomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kodwa iyakhuthazwa njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, abe abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo bengazange balwisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akusilo qiniso ukukhulunywa ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Kudzai Gadzere othi watshaywa kakhulu yiwo wephuka isandla sokudla ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14 kuyona le inyanga esetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela. Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uKadzere wazama ukuwavimba lapho ehambisa ababotshiweyo esitokisini seBudiriro wasebotshwa ngoba ephazamisa umsebenzi wabo. Ubika weqa emoteni yamapholisa ezama ukubaleka wasephuka ingalo. Okuningi ngombiko wamapholisa lokwenzakala kubotshwa abe-CCC eBudiriro asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC umnumzana Costa Machingauta waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu i-500 begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road, leButiriro OK Rank okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela umnumzana Machingauta ukuthi achithele umbuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya. Wathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeinye indlu benqaba ukubotshwa njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamachumi amabili lane ngalelo langa, kodwa umnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhlaka 18. Umnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha umnumzana Kadzere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi ayekwelatshwa. Uqhubeke wathi umnumzana Kadzere waphenduka esitokisini mhlaka 15 kuyona le inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayeletheswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhlazi ku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa. Umnumzana Nyathi ugqibe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsere. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe yokuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akutshoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithembe amapholisa ngoba amapholisa anikwa i-political direction libandla lezano PF. Abakhumbulayo yokuthi lo ophethe ilizwe uyemasoni wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything. And wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabukwazi ukuthi kunzima la amapholisa kuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni ngoba konke abakwenzayo ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbe niqamba amanga izano lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operate njani, izano i-operate njani, amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi ari-oriente ebe ngamapholisa elizwe hayi amapholisa e-party. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kathi vele yona izano njengoba ihlala isenza imihlangano daily kuma marketplaces everywhere ba-applya yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Thatchiwona usanda ukutshela i-Studio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Thinomutha Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalomsakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele i-Studio 7 ngikhona pha e-Washington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Omunye wesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini leNtumbane uyalandula icala aletheswayo. Ilokitshi leNtumbane selidume kakhulu ngezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. Izakhamizi zaleli lokitshi zithi seziphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa ukuze kube ngcono. Izolo abahlali belokithi leli bamanyene labantwana besikolo kanye lamapholisa betshengisela ngokufola besola ukwanda kwezidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abanengi. Bathi njalo lokhu sokubangele abanye babo ukuthi bavalelwe esibhedlela sengqondo esengutsheni. Omunye wabetheswa icala lokuthengisa lezi zidakamizwa ngoyazakala ngelokuthi Mahadebe. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 uxoxelaye ukuze sizwe ukuthi amapholisa atholeni emzini wakhe.
Ngathi ngababingelela sibili kuhle bathi singamapholisa ngathi yeva wathi hayi sixoxela ustage ngathi oright bathi bale-orange of stage bangikhwela orange of stage ngayisayina ngabhala le date ngabhala lesikhathi. Bathi oright mama sangena lezinja bangena le nje yasetsha ayitshulanga lutho. Bathi orit nje zesithethe imarom zonke orit ngathi singena thina ngani ngezandla ngathi hayi likhululekile bangena ezindlini basetsha basetsha ngihamba lo mntana nginawuthi le ngiyazikhulela ngangaqama ukubhekona le nyanga uhlona bangena lo mntana ezindlini zonke basetsha basetsha bathola utshwala ama-8 p.m. Nande ipokristori ekhaya indaba zilungane bengadela khona ngathi
bathola utshwala amadrugs
abatholanga
manje abatholanga njengoba batholanga lokho
abatholanga lokho bangena endlini yabafana bathi bengena endlini yabafana ngathi ade ngihlezi nesithi ngoba umntana wathi amaphosta engena ngathi endlini yabafana ngathi bathi indaba ongangenanga lawo Hati angu right mama manje wangena bonke kona ngathi. Eh. Basitha basitha kona ngathi. Bathe bephuma bathi bona bathole ini. Ibhali uphu ukuqala othukizi ofakwe ini itisho. Kodwa asikwazi. Nabantu bahlala lapho basemsebenzini bonke. Asikwazi njalo. Ngakathi ngabafonela yini sibuye lapho. Abantu ayasibe esifonela. Bangile indlela yamankazana. Bathema amafutho ogcoba izilonda. Umntana kwe uyasibuka izilonda. Yasibuka izilonda. Ipampa. Isibuka ipampa. So sisibuka ipampa sezimgcoba ngani. Lutho kuyaqeda ini izilonda. Bathola konhlanje. Lo mntana wangenkazana lo ngani alethe ukudla kahle. Ngicela ukuhamba ngizobantwana ngapi? Epolice.
Asiyabukho abantwana.
Asiyabukho abantwana.
Abopha bangani.
Shawo phethu.
Abantu bakho.
Eh, umntana nami, lo mntana wamasile.
Umntana wakho umfana.
Ngikaza.
Ongalani.
Ele 27.
Umfana wombuphule.
Umfana wombuphule.
Bamekelile.
Eh, ngizokuthumela ngoba sivele court.
Vele court.
Eh.
Leso ke isakhamuzi selokitshi leNtumbane esazakala ngokuthi nguMahadebe. U-Israel uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa u-Inspector Bednikho Ncube ukuze sizwe uhlelo abalwenze labazali kunye labantwana besikolo esokuzama ukuqeda udubo lwezidakamizwa kuleli lokitshi.
Amapolisa eNtumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo beNtumbane High School yamanye amacolleges akhona beNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yamadrugs drug abuse obekulombiko ukuthi labantwana abangu 17 abadidenwayo ngedrug which was not true anyway but sesithethe isikhathi lesi saboda iNtumbane yonke siyenza amacampaigns sitshela abantu silama stakeholders ukuthi abantu abatshane lezidakamizwa batshane labonjengu batshane lemba manje sisebenza lezakhamuzi zonke abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke kulandela ukuthi amapolisa last week ayenze i-raid abopha uLydia Mthimkhulu esidiscover ukuthi nguLydia Ndlovu ecathela amacala akhe she's been remanded in custody ngendaba zoku-abuse ama-drugs ethengisela abantwana besikolo ethengisela abantu lapho kodwa namhlanje into esiyinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi iNtumbane lama-drugs amaningi into esiyinanzelelayo ukuthi abantu beNtumbane community isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drug abantu ama-drug abusers abantu abathengisa ama-drugs i-community yeNtumbane isibonile ukuthi i-awareness they are now fully aware of ama-problems ama-drug.
Leso ke isikhulumeli samapolisa kobulawayo u-Inspector Bednikho Ncube obekhuluma ecingweni lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Kudaba oluphathelane lezokhetho namuhla umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho ASVAC unkosikazi Priscilla Jigumba uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akulalutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UJigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ezokhetho ilanga selibekiwe kuyabe sokuyikulinda ukhetho impumela yalo ukuthi iphikiswe hathi ukuthi kumiswe ukhetho. Ngesizwe amazwi kaJigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the rule. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what if at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election? But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
lawo ke ngamazwi kamgcini isihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho ezek unkosikazi Priscilla Jigumba. Ukhetho njengoba soluseduzane nxa umongameli Mnangagwa engasayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation kutsho ukuthi kuyaba sekulenyanga nje ezilutshwana ukuthi ukhetho lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ya, ngibonani ukhetho lolu olwalonyaka lwa 2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nokhetho oluzakuba lodlalela kakhulu ngoba abantu abaningi bazotile. Kukanti-ke lalaba abakuphower nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi kukhanyingaselenyambile inhliziyo ngalokho bengibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlalela abe abantu bahamba bayivota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengakane balwisana. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe ngamabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangahambi, njalo abantu bakithi beke rukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Bona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokhu esiyasikubone ngaso kusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho?
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nathi siyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi imbiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga njengobani usitsho. Ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba nokhetho, kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubuyela ama-announcements ama-date ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi ayenziwe the weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana lezanu-PF, ngoba bonani uhulumente okhona le party ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo laba ababaphikisayo abaqhanga, ngoba kabalazi inhlelo kanye kanye eziyizona ezingahuga abantu. Abalazi kabenze lutho, mani ngathi ngikhulume kabalazi ukuthi abalenzayo. Ingozi-ke leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamina. Pho ngalokho nxa ungasayenzakalanga lokho, munani uzakuba le nkinga kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulabantwana besikolo lamatitshala abafika phose 180 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMashonaland East. Izolo izikolo ezihlaselweyo zibalisa eseMurewa High Norway Mission leWurungwe Primary. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zitshelele liphephandaba ukuthi ababanjwe lomkhuhlane bavalelwe phandle komphakathi kuze bengathelelani labanye. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa athi abantu ababhubhe kungozi zomgwaqo kusukela mhlazi ku-15 ngompalakazi nyakenye kwaze kwafika u-15 zibandlela kuwona lo umnyaka bafika phose ikhulu lengxenye 148. Amapholisa athi leli nani liphezulu nxa kuqathaniswa lelanyakenye esikhathi sinye lapho okwabhubha khona abantu abalikhulu lamajumi adlula amathathu 138. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amajoni Studio Service siyawazi ukuthi wena emasongweni lambuzidumi nangako into ayitshiwo kuPriscilla Jikumba uyezeki uzakwenza njalo umuntu oyezeki ngoba uPriscilla Jikumba yi-girlfriend kamnangako bazala umntwana bonke yikho ma-elections lana umelaba lapha athenga khona iJikumba wamnika konke akufunayo ngoba ngubaba umntana le-delimitation report leyo uzenza njengofuna kunika kwi-boyfriend yakhe ngoba mbona into yagome i-delimitation delimitation report yayizoqala le yi-right kodwa zanibesi kala foul wathiwathi asungeni ke
salubonani salubonani Studio 7 linjani bandla linjani bantu bakithi izibuhlungu ngabantu bakithi abaxotshwa ezibhedlela e-South Africa uNkulunkulu angenile aswele usizi njalo e-South Africa aluba ayikhohlwa lapha evela khona ngokubona kwami South Africa sikhohliwe lapha evela khona ukuthi ilizwe ilithole uzibuse kungasikho kudala nje ingakatholi uzibuse yayiphila eZambia iphila eZimbabwe iphila eMozambique beyiziphepheli bengakatholi uzibuse ngemva kwesikhathi esincane kangaka bethole uzibuse sebekhohliwe lapha abavela khona sebeyibo abaxotsha amaZimbabweans esibhedlela betshisa abanye besenzayo so ngisithi mina aluba kwenzeka uNkulunkulu angenile maZimbabwe kulunge one day abantu bakithi bekhulule kulobu bunzima ngithi uNkulunkulu kangenele kulolu daba lokuhlukunyezwa kwabantu bexotsha esibhedlela so Studio 7 iyabonga ukuthi lami lake lifunde eyami ngelinye ilanga ngiyathemba lizayifunda eyami ngiyilalele nami ekuseni ngikwanise ukuzwa engibona enzama ukuyifaka uNkulunkulu angenele nabantu bezimbabwe abaxotshwa esibhedlela ngilisizi ngikhala ngabo abantu bakithi uNkulunkulu alibusisa angenele shuwa lingabekuhlupheli kakhulu
sanibonani Studio 7 injani iyaphila hayi nami iyaphila manayi bengilalele umsakazo wenana ngixoxa nalo ezimbabwe Communist Party banibani mkhwanani yabona indlela asuke phawula ngayo yena naye ubuye kwesinye isikhathi ma ngimlalele ngathi umuntu oagainest abantu basezimbabwe ngoba ma ezothi yena uye wafonelwa ngumetro omunye umtshethi abantu ababathinteka seyuveli abantu basezimbabwe hayi ngicabanga ukuthi usuke ehambisana naye ngoba phela umuntu ma eganyile uyaboshwa ngithi umuntu ma ngabe enobufakazi uyaboshwa so yena angalaleli wonke umuntu oletha yonke into enje engcolisa abantu basezimbabwe umuntu ma eganyile uyaboshwa yabo so into mina sengiyiphawula yena umele bapha abantu basezimbabwe weZimbabwe Communist umele bapha abantu basezimbabwe kuyafana nguye nomkhwanazi nobani nalo umbani ngobani lo omunye lo umabhena lo ayikho into abayimele angazi bamele baphi sisi mina ngiyilana eSouth Africa sisi ngiyila eSouth Africa nginawe sisi 1995 qala ukuzwa manje iZimbabwe Communist Party ukuthi isebenzani mhlawumbe inabantu bayo abayisebenzayo ya kufanele kodwa yena amasukuthi avumelana nokuthi bonke ubuwo obwenziwa ngabantu besokhonja abantu baseZimbabwe ngoba ispecial abantu basemathebeleni akekho noyi-one umuntu obamelayo ngoba nomnangakwa naye wayeblame abantu basemathebeleni angizange ngizwe blame amashona angizange ngizwe uyabona le izinto ezenzakalayo zenzakala ebantwini abangenacala zenzakala abantwini abangenacala abangenayo abangathinteki ndawo lobo bugebengu abathinteki nje ugebengu umuntu osuke efuna usizo uyabona ukuthi wahlukunyezwa ngamashona le nokuye futhi uzohlukunyezwa ngapha uyabona ukuthi uyadlala dlala intamandebeni phephe kuthi gcina it
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yo, look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still clean. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Listen, but you get a chance to blow. I got the lamage and badam kashan and jungle bobo. But look, but there's my king, but it's a pelling young. What in the middle, 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 Very thicker than them. Double the balls, the level is high. I'm gonna lose my particular long bamba. Every time I get spit, I need to have my lesson. And I got the hustle, the muscle, the passion. And brother, it's cousin and cousin. The social rapper, you got this in Saka, the bunting. You got my new way. Funga, my mama, move. Hand about tools, the belly about proofs. Hey, when it's up in the boots, oh my god. You're gonna cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mad, come a predator, try me a bury and force to carry a cross. I'll divide you into two like Moses. I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Got on my hands, I've been killing them sisters.
Nansoge, ingomaga, awakiwe. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. singahlangana nje kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku www.voaindebele.com. olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngisithi njalo asidibaneni kusasa sikhathi sinye.